Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 18 kumabasa 2023 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
My government has put measures in place to ensure free, fair and credible elections. We must all say no, no, no to violence before, during and after elections. No violence.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula eZimbabwe ngesikhathi sokhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka.
Independence Day icho okuningi kakhulu empilweni yami ngoba nginuki ilungelo lenkululeko yokuthi ngisebenzise umhlabathi wethu welizwe leZimbabwe ngikhululekile.
Abakubandla leZANU-PF bathakazelela uzibuse besithi kuningi okwenziwe ngohulumende webandla leZANU-PF kusukela ngo-1918.
Akulungiswe indaba zomnotho, baphiwe laba mathuba ukukhokhela, baphiwe amathuba kwezebhizimisi.
Ukulabatsha abathi akulalutho olwenziwe ngohulumende olubambekayo selokhu eleZimbabwe lathola uzibuse. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula ngesikhathi sokhetho lonyaka. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umnangagwa wethule amazwi lanamuhla eMount Darwin esabelweni seMashonaland Central lapho obekulomcimbi omkhulu welizwe wokunanza iminyaka engamachumi amane lantathu 43 kazibuse. Utshele umbuthano lo obekulomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga inkokheli yebutho lebandla elibusayo abantwana besikolo abadlala umdlalo wenguqu labantu abahlala kulindawo ukuba akumelanga inhlanganiso ezizimeleyo ziphehle udlakela.
My government has put measures in place to ensure free, fair and credible elections. We must all say no, no, no to violence before, during and after elections. No violence.
Umnangagwa owangena esikhundleni ngomnyaka ka-2017 kulandela ukugenqulwa kwaye ngumongameli uRobert Mugabe libutho libambisana laye labanye uthe kunengi asebekwenzele abantu bakweleZimbabwe kusukela ilizwe lithola uzibuse ngomnyaka ka-1980. Kusenjalo bekulomcimbi ezabelweni zonke lapho obekubalwa umbiko oqakathekileyo kaMnangagwa 81 Mnangagwa Te. Unkosikazi Judith Ncube umphathintambo obona ngokwenzakala kobulawayo obesenkundleni yezemidlalo eWhite City Stadium nguye obale umbiko kaMnangagwa.
Babuyile ngobunengi babo abantu bezothakazelela leli langa njalo sifisa ukuthi alubana siqhubekela phambili ngezimiso lokudefenda kumbe ukuvikela umbuso wethu ukuze ungachitheki. Okuqakathekileyo yikubambana, ukuhloniphana lentuthuko.
Umgcini sihlalo abasakhulayo kobulawayo kubandla leZANU-PF umnumzana Freedom Mureche ubonge abakhulula ilizwe esithi benza umsebenzi omkhulu.
Sina njengomntana ukuthi enjoy whatever we are enjoying now. Sisifunyela ukuhamba esikolo kwenza ama-courses esiwafunayo, imisebenzi esifunayo, amabhizimisi.
Ukhansila uDonaldson Mabutho oyebandla le-Citizens Coalition for Change ongene umcimbi namuhla kobulawayo emele umeya uSolomon Mguni uthe bayaluqakathekisa kakhulu usuku lokunanza uZibuse.
Thina njenge-Citizens Coalition for Change njengabameli bedorobho siyaqakathekisa kakhulu imbuthano enjengayo naleyo yokuthola uZibuse. Ngoba imbuthano esithi ngama-state functions ikhole esibona sikhonapha sixhasana la wonke umuntu.
Usenetha wakobulawayo unkosikazi Molly Ndlovu okudalele Politburo kubandla elibusayo ukhale ngokwenziwa umsakazo we-ZBC.
AmaZandla forces and Zipra forces balwe okulinganayo. Nxa kukhulunywa ngabo kuma-TV kumele kukhulunywe ukuthi izandla le-Zipra yibo abakhulula leli lizwe.
Bebesidla ezifela emlonyeni njalo abanye begida kuze kuthunqe uthuli eZimbabwe loba kulabanye abathi uZibuse ngowabantu ababusayo kuphela. Nimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngosenjalo, uhulumende weMelika uthi utshayela ihlombe eleZimbabwe ngelanga lalamuhla elikaZibuse lanxa kusobala ukuthi amalungelo oluntu alokhu esephulwa elizweni. Embikweni owethulwe ngumabhalane kahulumende uMnumzana Anthony Blinken lamuhla, eleMelika lithi lizaqhubeka lisekela eleZimbabwe ekuthuthukiseni umnotho, inhlelo zokudla lobungani, njalo lithemba uhulumende uzaguqula umbuso wakhe. Ngakwelinye icele, inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Amnesty International Zimbabwe layo igcizelela ukuthi ilungelo loluntu liyephulwa. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lethule umbiko lisola elithi ngumbuso ongakhululekanga, kwathi eleZaphu lona lagxela kakhulu kunkohlakalo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lo mnumzana Kujakwashe Musaka, ilunga lebandla leZanu PF eMathebeleleni North, njalo obesemkhosini wokunanza leli langa eNyamandlovu.
Salibonani emahlabezulu, ngizwa ukudana okuthize ngama congratulatory message avela phecheya le kubo America la le inhlanganiso ethi yona yi-Amnesty International. Ngiyamangala sibili ngoba laba bantu bona bafuna ukuzitshaya ingqungquthela bezitshaye isifuba bethi bona yibo abakwaziyo ngamalungelo abantu. Kodwa isikhathi lesikhathi sizwa kuthiwa e-America abantu bayatshaywa, sizwa kuthiwa abantu abamnyama bayahlukuluzwa, sibona kuma-TV abo khona ngapho betshayana bedubulana. Kodwa bona sebezagijima bethi kuthiwa i-human rights le-democracy ngapha eZimbabwe. Badane nje ngeZimbabwe ngenxa yokuthi iZimbabwe iseyivuli iminyango yabo ukuthi bona befake i-regime change eZimbabwe. Babona ukuthi amaZimbabweans bona bakhangela ukuthi ngesilungu i-regime continuity, bona bafuna ukufaka i-regime change. Babonile ukuthi iZimbabwe ayifanali lamanye amazwe laba abayenza santando. IZimbabwe ivalile konke, iyalile ukusetshenziswa iZimbabwe, iyalile ukuthi bona beyenza abakufunayo. Badanile ngomthetho lo omutsha owama NGO owafakwa iZimbabwe, yiwo umthetho obadanisileyo. Umthetho ovala ubugebenga babo, ubugelekeqe kade bebuyenza lapha elizweni, yiwo umthetho abenza ukuthi bekhulume konke lokho. Ngakho ke angivumelani lakho kancane ukubana kulama abuses ama human rights eZimbabwe. EZimbabwe kukhululekile. EZimbabwe sithi hayi asifuni kubuswa, bafaka imali eningi so bayadana nxa amanye ama-organization abo sokuthi hatshi akamelanga isebenze ngoba akalandeli umthetho.
Lo ngumnumzana Kujakwashe Musaka, ilunga lebandla leZanu PF eMathebeleleni North, obekhuluma ecingweni le Studio 7 silokho sekudaba luka Zibuse kulabanye abakhala ngokwenzakala elizweni ubathabile masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Ilunga lezano PF umnumzana Believe Gawule uthi ngemva kokuthola uZibuse kumele ukuhlupheka kwabantu kwehle elizweni.
Kumele sikhangele njalo emuva ukuthi indlela sesihambile sesithole uZibuse sihambe kuyini sokwenziwe okuyikho umqoka okuyikho esakulwelayo ukuthi ilizwe leZimbabwe likhululeke. One kunelo nalodwa lomhlabathi wonke sawulwelayo umhlabathi ukuhlala kahle yiyo esayilwelayo sizikhangelayo zonke izinto sikhangela lapha eZimbabwe kunenge okudinga kwenziwe kakhulu uhulumende umele ananzelele kakhulu ukuthi inkalakatha yento ayiqhakathekileyo ukuthi abantu ba ukuhlupheka kwabantu kuphungulwe.
Umgcini sihlalo wabomama kubandla lemthwakazi Republic Party unkosikazi Sithembe kuye Nyoni futhi abantu eZimbabwe lokhe belwisa ukuba bethole uZibuse
lusuku lapho esathatha khona ilizwe salinika abantu besempumalanga ngoba yibo abakhanya bekube beyikholisa independent. Ayithi nakomthwakazi siyizwa ngokuthi kulenkululeko kodwa thina asikaze vele sichinzele inkululeko ngoba ungeke uthi ukhululekile usebenze umntana wakho engasoze sebenze umntana wakho engasoze sebenze kulelo lizwe uthi ukhululekile. Yebo bengabe bekhona abanye kumthwakazi abangathi ukuthi thina sayithola labo beyizikhothamathe besidla imvuthuluka.
Umnumzana Felix Mafa okubandla le-Citizens Coalition for Change uthi abantu abakholisa uZibuse ayisibo abalwa impi yenkululeko.
Sichayela ihlombe amaqhawe aletha ukukhululeka eZimbabwe. Ipoli ye singake sathi konke kubi sibililizwe labuya indi i-political. Ibandla elibusayo for 43 years alisalandaba, selandaba loZulu, sebebusa bona, sebekhohliwe ukuthi umbuso vele ebantwini. Lisayo inotho, i-first family labangani bayo, abalutshwane, amasela.
Omunye wabasakhulayo ofundela ezokulima, umnumzana Pride Ndlovu, uthi inkululeko ibakhuthaza ukuthi basebenzise izandla zabo kwezokulima.
Independence Day icho okuningi kakhulu empilweni yami ngoba nginuka ilungelo lenkululeko yokuthi ngisebenzise umhlabathi wethu welizwe leZimbabwe ngikhululekile. Njalo futhi Independence Day isikhumbuzo segazi elachithekayo labo khokho bethu kwenzela ukuthi thina esiphilayo manje sithole ukukhululeka. Njalo sikwanisa ukuthi sizincedise lathi njengabantu abamnyama sikwanisa ukuthi sithuthukise ilizwe lethu ngama-business achiyeneyo njengokulima.
EleZimbabwe selabuswa ngabantu ababili selokhu ilizwe lathola uZibuse ngomnyaka ka-1980. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile masuku.
Silokhe sikudaba lunye abahlala kwele Botswana bathi kuningi okubahluphayo. Umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-ofisi yomeli weZimbabwe kweleBotswana ithi kuzaba le dili kuyona le viki kuyindlela yokunanza usuku lukaZibuse. Kodwa iningi elisithola likweleBotswana libalekela ubunzima besimo somnotho ekhaya lithi aliboni isizathu sokuthazela lolu suku. Omunye wabo unkosazana Sindiso Spanda ohlala esigodlweni eHaboroni.
Siyizizalwane zeZimbabwe sisezweni leBotswana sikhangelele independence 43rd Independence Day celebrations esizabe sibuthene khona sizizalwane zeZimbabwe sisidla inyama sigida. Kodwa ngokwami kuyabe kungayisiko ukuthi sijabulela independence ngoba uZibuse wabuya sibili kodwa kasiboni ukuthi wasinceda ngani uZibuse. Yikho nje sigcwele amazwe onke omhlaba.
Umnumzana Sifa Sichuma wenhlanganiso yeZimbabwe Community in Botswana uthi kubuhlungu ukuthi kulalabo abafela ukukhulula ilizwe kodwa impilo yabanzima kusukela sokuloZibuse.
Ma sikhangela sikhuluma ngendaba ze-independence kule ngoma lethi emoyeni kwakubuhlungu. Ungayilalela soyezwa kufika okunye okuyi-feeling ubone ukuthi abantu abasizalayo ngamaqhawe babezimisele ukufa befela ukubana ikusasa yethu ibe ngcono. nxa usukhangela njalo uqathanisa ke indlela ababe committed ngayo la ngendlela izinto mebeziyiyo, uyaphosa ukuthi ngabona along the way kulalapho endwangu eyakhutha khona ugaja.
Iningi leZimbabwe laphuma elizweni langena emazweni afana leBotswana saba lemuli, abanye abantwana sebesizwa ngendumela kuphela ukuthi ekhaya kwaye kwakhonjwa ngophakathi. Esinye isizalwane seZimbabwe esileminyaka yamachumi lasikhombisa uthi kuyadanisa ukuzwa ngembali yeZimbabwe ukuthi kwakulilizwe lolujulobisi.
Independence Day lusuku esikhangela lokho okwenziwa ngokhulu labokhokho bethu, appreciating ukulelwa kwabo inkululeko yelizwe. Uhlupho nje ngithi abatsha yikuthi indaba esizizwa zikhulunywa ngokuthi iZimbabwe was the breadbasket of Africa. Bese sikhangela manje, there is nothing esikubonayo enhle. Bese sizibuza ukuthi mhlawumbe bekuphilwa ngcono kudala kulanamuhla.
Abanye abafana loMnumzana Ntokozo Thebe bathi kade sebeze bakhohlwa ukuthi kulelanga likazibuse.
Uthi kumhla ka-18 abengasakwazi ngoba kahle kahle vele kimi la 18 wangikhona ingani mina ngedwa engaphandle kwelizwe leZimbabwe. U-18 lowo angikwazi ukuthi uphawula. Engxenye kwabaseZimbabwe, they've got something to celebrate. Hayi mina kakula.
Kodwa okubandla lezana uPF Mnumzana Peter Mathangi uthi kuningi ongathakazelelwa nguZulu ngemva kweminyaka engamachumi amane lantathu leZimbabwe lizibusa.
With every reason to be celebrating independence, one of the key and major issues that we celebrate is the founding democracy that was born out of.
Ukulezi zathu zonke ukuthi sithakazelele uzibuse, abantu kade sivayenelisa ukuvota, wayenelisa ukukholisa umnotho ongelabandlululo, njalo umnotho uyatshengisa ukuthi usuqala ukwenza kuhle.
Noma nje abanye abakhulumele Studio 7 batshengise ukungathakazeleli usuku lukazibuse, iofisi yomeli weZimbabwe ithi kuzagidwa kujatshulwe ngomgqibelo kunanzwa lolu suku. Ngiwumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7, ngisabron kwele Botswana.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli wakwele Ukraine, umongameli Volodymyr Zelensky, namhla wethekelele ibutho lakhe edolobheni le Afrika. Umnumzana Putin wakwele Russia ubesendaweni ezahluthunwa lilizwe lakhe kwele Ukraine. Inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele, United Nations, ithi kunzima ukuba benike abantu ukudla lokunye kwele Sudan okulempi yomvukela. Kulabatsha abathi akulalutho olwenziwe ngohulumende olubambekayo selokhe leZimbabwe lathola uzibuse. Kodwa kulabanye njalo abathi kunenge okwenziwe ngohulumende webandla lezanu PF kusukela ngomnyaka ka-1980. UTopias Mudzingwa usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Omunye wabakhathazekileyo ngunkosikazi Senzeni Maphosa okubandla le-Citizens Coalition for Change.
Abantu abatsha babhekane lobukhulu usizi, babhekane lokuswelakala kwemisebenzi kuya ngabubhahile. Singakhangela isilinganiso esingidlula ingxenye ekhulwini sebephila ngokuba ngomatshonisa, kuthengiswa lokhu lalokhu kungakhathalekile ukuthi ufundile yini. Into engiyibonayo engasiza lapha yikuthi abantu abatsha babambe ndawonye, batshintshe uhulumeni, bafake ubukhokheli obulenkangelelo lokuzwisisa isimo lezindingeko zabantu abatsha.
Kodwa uMnumzana Addington Mpofu unobhala obona ngezokukhitshwa kwemibiko kuhlangothi lwabasakhulayo kubandla lezanu PF kobulawayo uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wenza inhlelo eziningi zabatsha.
Ama youth have been able to be integrated into i-government. Uhulumende ufake ukuthiwa ngama youth desk kuma ministries wonke. Uhulumende ulethe i-youth bank. Uhulumende njengakhathi esisibona i-election yakuqala siba lento okuthiwa youth court. So there have been a lot of strides that have been made to make sure ukuthi ama youth ethu aphakamiswa.
Olwela amalungelo abasakhulayo uMakhleo Mapfumo uthi uhulumende ulamandla okulungisa umnotho obhidlikayo. Obona ngokuthuthukiswa kwabasakhulayo kugatsha lwendaba zabatsha, uMnumzana Elias Murinda uthi uhulumende uncedisa kakhulu abatsha ngokwenza inhlelo ezijiyeneyo.
Young people have benefited tremendously since 1980.
Kusukisela ngo-1980 uhulumende usebeke imithetho eminingi elokwenza ngabasakhulayo ukubeka sobala ukuthi lesi siqinti sesizalwane siyaqakathekiswa. Sikhuluma ngezokufunda, izabelo zonke zelizwe zilesikolo semfundo yaphezulu iyunivesithi, njalo izikolo zokufundela imisebenzi yezandla zigcwele elizweni.
UMnumzana Rejoice Ngwenya ocubungula ezombusazwe ekunhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions uthela kusasa labatsha lisezandleni zabo.
Nokuqala ngaye kwenzakala ukuthi babe labo bangabantu abangena embusweni baguqula imithetho yakhona ihambelane lezifiso zabo. Okwesibili, nxa kukhanya sobala ukuthi uhulumende okhona osembusweni akakwazi ukulungisisa umnotho ontanga baningi ngabamvotele bamphumise, bafake uhulumende ohambelana lezifiso zabo.
UMnumzana Methuseli Moyo, ingcweti ecubungula indaba zabatsha njalo ofundisa eNational University of Science and Technology, uthi kunengi okungenziwa ukuze kuguqulwe ukusasa yabatsha.
Akulungiswe indaba zomnotho, baphiwe laba mathuba ukukhokhela, baphiwe amathuba kwezebhizimisi, baphiwe amathuba ukuthi bafunde, baphiwe amathuba ukuthola imisebenzi. Konke lokhu kutholakala nxa ilizwe lihlalisekile, lisiya phambili, libuswa kahle.
Banengi abatsha eZimbabwe abathi bathwele nzima ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Silokhe sikudaba lukaZibuse olwe Independence Day, abalwa impi yenkululeko bekubandla lezapho ngaphansi kweviyo leZipra, bathi baphatheka empini yokulwisana lombuso wabamhlophe ngenhloso yokuqeda ungcindezelo lokuhlukunyezwa kwabantu abamnyama ukuze bakhululeke njalo bazibuse, kanti babengabuzanga elangeni. Kubika uEzra Chesasbanda weStudio 7.
Bathi usula namhla bazwisa ubuhlungu ngoba kula nkululeko abayibonayo. UMnumzana Douglas Malikwa owayengumlweli wenkululeko usebuhlungwini obukhulu ngokwenzakalayo.
Alwela uzibuse lokukhululeka kwethu. Immediately isithola independence yethu sabotshwa sangena amajele, abanye bafa. Up to khathesi abanye bethu ababuya lapha ekhaya sikwazi ukuthi bafa. Unengi esiwukhangele kuleli lizwe okungasuthiseki abalweli benkululeko labonabo abantu ababesisapota emakhaya leli lizwe. Sathembisa abantu okuningi sibe wadabuzayo nokuphumelela.
UMnumzana Isaac Mabuka laye uthi okwenzakala eZimbabwe ayisikho bakulelayo.
Ukayani asiboni into esiyilwela sibe. Our expectations zazingasizolezo. Sesicabanga ukuthi wona singathathi ilizwe kuyaba loluju. Ilizwe liyaba lihle ukwedlula laphana esasisilwa ngapho. But kukanya into zinzi. Njengoba ngikhuluma nje nami njengewoveke ngiyathubeka. Kho abantu nje mahlaza bawesi.
Abanye abeviyo leZipra abangeniswa kubutho lelizwe leZimbabwe National Army ngemva kokuthola uzibuse ngo-1980. UMnumzana Martin Dlovu owangeniswa kubutho lombhuqazi weGugurahundi laye usola umbuso weZANU PF.
Kubuhlungu khonoko ukuthi ngoba ama-expectations awonke umuntu wayephandle kwelizwe wayesilo wayecabanga ukuthi nxa kufika ekhaya kuza kuba ngcono kunalokho esiyikho khona. Kodwa lesi sibona sesingemuva, sibona siyithi esingathi hlupheka kakhulu esingalalutho vele, esingalakho esingathi siyakuya bambeka, esingakutshengisa labantu labantwana bethu. Balutshana abathembayo nxa ubatshela. Njengoba la kade ubuze sithi la wahamba empini, uthi la ubonile vele ukuthi akulalutho lapho lukhona, nje sibona. Akukhanyi.
UMnumzana Mika Mpofu waye kuZimbabwe National Liberation Army kumbe iZANLA elalingaphansi kwebandla leZANU uthi konke kuhamba kuhle eZimbabwe.
Yikho sibe sakulwelayo. Kodwa lezi suku sibi nge-second dispensation, hayi ukhaya sisakulelayo kubuya sibili kungena sibi endlini esasiyifuna. Sokutshintshile kathesi ngoti akhangela vine kuparlamenta lakumaminista ngale abantu besindebeleni sebekhona akusafana lokwakuqala. Ubandlululo lokusibandlulana ukuthi lo ngumhlobo lokumhlobo bani, hayi upresident okhona ukhaya akakufuni.
Ugogo uRita Malanga ngumfelokazi uthi langa likazibuse kalandaba lalo ngoba uyahlupheka.
Mina le kuthi kade kule independence bengakwazi ngizwekhathi sengigada ngisedrobheni. Sonxa ukuthi ayi-independence mina kimi kakula independence futhi kakula ngoba lakade singinjenje ngaba ngumfelwakazi ngo-86. Bona laba abakuselizweni ababusayo ngathi ngisiyabhalisa ukuthi kona singumfelwakazi basika bathi ngincane ngizakhomba. Ekukhombeni kwakhona ngakhomba indoda yahle yamithisa nga-eduduko phezu kolunye uduku. Manje ilizwe lakhona likhululeke ngaphi ningakangeli lentandane. Ngiyintandane esiziphindwe kabi sengiyintandane lebantwaneni. Ngangizele abantwana abayi-6 sokufe 4. Bachiya abantwana abantwana abalokhu enginga labo mina abakazi baholeyona into eyi-1.
Ugogo wona uthula Ncubena uthi wancetha kakhulu abalweli benkululeko ngesikhathi sempi. Kodwa usuku lolu kalandaba lalo.
Angazi abanye abathi bakhululekile. Mina vela zange ngikhululeke. Even lakhathesi mina ngiyagula. Ngiyipatient ye-cancer. I'm a survivor. Bengiselatshwa i-cancer i-stage 4. Okwangiphilisayo ukuthi ngagcina ngisiyigoli. Kungasogoli and ngazisola futhi sengisegoli ngakhangela amakhiwe esayagxotshayo. Sebeyibo abangigombolozileyo futhi emtshineni. As I cried ilanga lakhona ukuthi we fought. Sathi sikhululekile saxotsha amakhiwa. Sembalandele futhi egoli besiyanditreat.
Abanye abalwa impi enkululeko babulawa ngesikhathi sombhuqazo we-Kookaround. Ngiyimale Studio 7 igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Ukuhlaziya ezomnotho elizweni ngesikhathi kunanzwa uzibuse uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxelo nkosazana Pretty Mpofu othengisa impahla emgwaqweni.
Ngithila ngokoda ngithengisa engingathi khona ngizenza mphinde ngibe yi-cross-border trader ngoba ngizenze ngokoda ngaphandle kwelizwe ngithengisa futhi.
Singathi kunjani ukwenza umsebenzi lo?
Kunzima kakhulu baba Dube, sesikhangela ukuthi elizweni lethu sisebenzisa ama-currencies engingathi ngama-currencies athiyeneyo. Sine-currency abayithi RTGS eyiyo ekhona ngabaningi esiyibo sibathengiselayo. Sibe ne-currency abathi yi-foreign currency okunzima ukuthi siyithole kodwa kuyabe kuyiyo okumele ukuthi sibe nayo ukuthi siwode.
Manje kusetshenzwa njani? Sibila kusitshele usicwathele sibile ukuthi nxa umuntu ethengisa uthenga ngemali yiphi njalo uyitshintsha njani abe sesenzayo ngamafitshane khonapo.
Nxa sithengisa thina njengamavenda lama-cross-border traders sithengisa ngemali abayithi yibhondi kumbe i-RTGS. Imali eyiyo eholwa ngabaningi abahlala khona lapha elizweni laseZimbabwe. Kodwa kusuke kube nzima ngaleyo mali ngoba nxa sokumele ukuthi uye woda ngaphandle kwelizwe kumele ukuthi uze le-foreign currency. I-foreign currency leyo esisuka siyayithenga emkambo omnyama ebantu besibathi ngosikhathi yengu-black market. Okungangokuthi uyathola ukuthi ama-rate angikhona akhwela njalo nje ngokusa kwamalanga. Uthengisa into namhla sasa nxa usivuka usiya ku-black market sisithi siyadinga leyo foreign currency izinto uthole ukuthi imali sikhwelile njalo rate. Okunjengokuthi sesihlala nje sikana ama-losses asisatholi inzuzo kumbe i-profit entweni esizingisayo ngenxa yokuhlela ukuhlala kukhwela kwama-rate e-black market.
Pho-ke manje kuphile kanjani kulapho?
Angazi ngithi kuthiwa bakubiza lethi survival of the fittest. Siyathengisa nje ukuthi akulanye into kumbe omunye umsebenzi esingawenza ngaphandle kokuthengisa. Kodwa inzuzo esiyitholayo ayisafani lenzuzo esiyabe siyikhangelele ekuthengiseni kwethu. Osokumele ukuthi ngaso sonke isikhathi nxa uthengisa kumele ukuthi uyale le imali yakho ithi elizweni ukuze uthole inzuzo uthengise lawo nge-foreign currency. I-foreign currency yakhona uthole ukuthi abaningi labo ngabanayo onayo ngozabe eyithengeyo e-black market. So kwenza njalo le business ifike kungabi lethi lama-sales amaningi abantu bengathengi ngokuningi nxa ukuthi abaningi bakhona abayitholi yena le i-foreign currency.
Lo nkosazana Pretty Mpofu othengisa impahla emgwaqweni obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Ku-Live Talk lamuhla kuhlelo olulandelayo luhlelo lwabatsha olwe-The Connection lapho uNtungameli Nkomo uyabexoxa ngosuku lukazibuse olwe-Independence Day labantu abatshiyeneyo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele ebesilaso. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula elizweni ngesikhathi sokhetho oluzaqhutshwa lonyaka. Abakubandla leZANU-PF bathakazelela uzibuse besithi kunengi okwenziwe ngohulumende webandla leli kusukela ngomnyaka ka-1918. Kulabatsha abathi akukho okwenziwe ngohulumende okubambekayo solokhe ilizwe lathola uzibuse. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ngikhonapha eWashington ngisithi luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.